Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. Thina njengelizwe azange sifake imali enengi kumbe singathi investment ku-energy sector. So khathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile, into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo i-population ibikhula, ilizwe beli expanda, i-industry ibi expanda, kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo oluyenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo, angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali eyothi siwenze khonoko before 2023.